So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngesonto mhla ka 3 kuMpandula 2023 ngokepstube. Endabeni zethu lamhlanje.
Yabo khona ukukhona udokoza lo liyana nje hambe bantwini nje hambe siyavakatsha kwamanye amazini ehlezi phambili kwakhona mana e-cabinet abanye bakhe bazithi kodwa phela wena watshontsha isihlalo lesi.
Kulungiselelwa ukugcotshwa kukamnumzana Emmerson Mnangagwa abakumandla lezanu university sokumele abantu bekhohlwe ngezokhetho. Abakubandla le-Citizens Coalition for Change bathi bakhulumisana enkokeli ye-Southern African Development Community ngokhetho olusanda kuqhutshwa kweleZimbabwe. UHealth Streak owayekhokhela iqembu leZimbabwe kumdlalo kakhilikithi ngasekho. Salethulela ezamasiko ezemidlalo lezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ukhangelelwe ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa uzakungcotshwa kusasa enkundleni yemidlalo eNational Sports Stadium loba abaphikisayo besithi ibandla leZANU-PF lajontsha ukhetho. Uhulumende uthi kukhangelelwe ukuba kuzakuba labantu abaningi emcimbini lo ukuqela umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa, umongameli Felix Tshisekedi wakwele Democratic Republic of Congo, umongameli Philippe Nyusi wakwele Mozambique labanye. Ibandla leCitizens Coalition for Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi ngalela ndaba lokwenziwa nguMnangagwa ozigcoba engelanhloni. Umnumzana Joseph Juma okudalele ZANU-PF Central Committee uthi abakubandla leli kumele bebekwazi ukuba selidumele edlula.
Ukhetho lobuyile lwadlula, ukhetho ngendlela emangalisayo ngoba kube lokuthula sibili kade siloku sibukhulekela. Sokwedlule. Kade sesifika esigabeni sobana sokumele kufone igovernment ukuthi kona kube lengqubela phambili, kube lama issues ye economical development osobele siwakhangela. Akuseyiso sikhathi sokuthi sifuna ukubangisa sibangisa, sibangisani kanti sisizwe esinye singabantu banye. Abethibusika lesinto esimele benze ikuthi kabasondele eduze kubanjiswane njengabantwana beZimbabwe sisonke ndawonye. Hatshi lokhu abakwenza ukwenzeli labo ngelinye ilanga nxa ukuthi kuwele kibo bathi baphumelela lathi singabangisi sibambisane labo ngoba into eqakathekileyo konke lokhu sikwenzela ukuthi silungise umkhonomi wethu abantwana bethu bathole ukuphila okungcono kulalokho esiphila khona namhlanje ngenxa yokulwa kwethu sibacazile kangaka sosoke isikhathi sokubambana kathesi.
Ye, kodwa bona bathi hayi phela vele ukhetho lokutshontshiwe so vela kusebenzeki lapha sebengena kusadiki lapho ukuthi akwenze ukhetho lutsha.
Kanti bona lapho abanqobe khona solako kutshontshiwe yini na ngoba banqobele phela endaweni ezingi njengalapho kobulawayo kithi bathethe wonke amacity engu-12 ama-MP bathatha wonke amacity angu-29 awe-council. So baqinile yini na eHarare bayenze the same thing, ematnos bayenze the same thing, bathethe amanye amacity la kwezinye indawo bebehamba bedobadoba lawa amacity. So lawa amacity abawathetheyo ngokuqila yini na
wena ubona njani kona
kutshengisela ukuthi na ekhethweni vele kuzawuba le mpumela ezimbili. Wenza uyanqoba kumbe uyanqotshwa. Akula ukuthiwa kona njengalokho abakufuna ukuthi unabona bafuna impumelelo ezimbili ezokuthi banqoba kumbe esithubeni sithi na baqiliwe. Kanti indaba ungavuma ukuthi hayi kulokunqoba lokunqotshwa. Njengoba labo benqobile kwezinye indawo kabavume ukunqotshwa kwezinye indawo. Kuye simple as all that. Akula nto ezimangalisayo. Enza ungangena ekhethweni uzanqoba kumbe uzanqotshwa.
Umnumzana Joseph Juma ukudalele ZANU-PF Central Committee besixoxa laye ekobulawayo. Abukubandla lesisisi bachapa phansi ngendukube sithi sebekhulumisana lenhlanganiso yeSADC ngokwenzakala kweZimbabwe. Unomzana Promise Mkhwananzi ophethe kwamanje isikhundla sesikhulumele sebandla leli uthi umnangagwa ugida esigqakezela.
Thina sithi uphetho lwenziwa alilocate. So the parents say we are a court on the basis of who can take it to his wife. Who can do 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 who
Po kuyiwa phambili liza kwenzani Mkhwananzi?
Kuyiwa phambili kuhamba nesigaba se-diplomatic mission. Kusukuma so labantu bethu asebehambile emazweni athile besekuchasisela inkokheli kakhulu ze-SADC okwenzakalayo eZimbabwe kodwa kunakhetho olwenzakalayo oluqondileyo ukhetho ukuze lwenziwe kuhle izekhi idilizwe kubunzo omenye inhlanganiso ezokwenza ama-election isupervise i-SADC le-African Union. So kuqalisile lokhu izithunywa zikamongameli babonothi Mthembisa sezisabalele irijini yonke zisiyakhulumisa ngabakhokheli bakhona ngale zibabonisa njalo zibaqinisa ngephozishini eqondileyo eyathathwa abade besenza behlola ukhetho laphaZimbabwe esingathi thina yi-SADC clever mission nayo evumela lathi ukuthi ukhetho lolu alubhathanga kuhle kufuze kube lokhetho olutsha olumgceke oluhamba kuhle.
Kodwa-ke abakubandla le-ZANU PF bathi phela ukuze kuguqulwe impumela yokhetho lolu kumele kuhanjiwe emthethwandaba hathi i-SADC ngoba bathi i-constitution phela ikhona sikelo sombuso sokuyaguquka njani khonokho.
Thina asithathi ma-instructions kuzana uPF siyacubungula indaba esikhandane lazo sisenza ama-decisions ethu sodwa njengenhlanganiso ye-TCC ikhokhelwa ngobakunelson samisa inhlanganiso ye-ZANU-PF nayilombono wayo kuqondile yenze kwenzayo thina okwethu esikutshela khona i-position yethu njenge-TCC yokuchasisayanga emthethwandaba siyaphambili ngohlelo lokumobilize ama-citizens lokukhonsulta lokuzwisisa ukuthi bona ama-citizens abayibo abaningi belizweleni acabangani phela bafuna kwenziweni ukuthi into le eyenziwe yizane ikhiphe kube le hlelo lokukhetha kutsha umongameli weZimbabwe.
Umnumzana Promise Mkhwananzi ngophethe okwamanje isikhundla sesikhulumeli sebandla le-CCC ubexoxa le-Studio 7 eseHarare. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Vekthemba Mhlanga, ingcweti kwezombusazwe ezimeleyo ekweleBhilithane.
Lapho sokusenzakala nje ukuthi ibandla leZANU lo Mnangagwa sebesenza nje ukuthi kugcotshwe okuyize ngoba sebefuna ukuthi betshengise lokuthi hayi bona ukhetho baluwina ukhetho lwakade lukhona ngoba ngisho sikwazi ukuthi abaphikisayo ikakhulu abe-CCC bathi hayi umuntu lo kawinanga watshontsha isihlalo leso yikho okukhona apho uthi kusasa nje sokugcwalisa umthetho nje kuphela. Kodwa indikimba yendaba yokuthi ukhetho aluzange lusetshenze ngendlela efunwa isisekelo selizwe ilokho ikhona. Kuyabe khona ukhona udokoza loliyana ngithi ehambe ebantwini ngithi ehambe siyavakatsha kwamanye amazingu ehlezi phambili kwakhona mana e-cabinet abanye bakhe besithi kodwa phela wena watshontsha isihlalo lesi.
Bale ndaba lakho yini khonokho Mhlanga?
Bengazitshaya ingani abala ndaba lakho kodwa. Kodwa into okumele siyinanzele Gibbs ukuthi iminyaka emihlanu le edluleyo indaba akade beyigijimisa kakhulu yindaba yakuthi njani le nto ithiwa i-engagement into yokudlelana lamanye amazwe ukudlelana lamazwe anjengabo-Britain labo-America beyiqakathisa kakhulu ungathi uyakhanyela sibili zonke inhlelo kade zikhona uhlelo kade belukuhambisa phambili uhlelana lokudlelana lamanye amazwe manje kathe sibazadlalana njani lamanye amazwe nxa yokuthi befika ngale abantu labana beqala bebebuze ukuthi hayi kathi indaba liyani yokhetho engaphelanga liyana sizayenza njani yikho-ke okuzabenza njani bengalali ebusuku lamini lantambama.
Ye nxa sesikhangela khonokho okukhuluma ngakho ukuthi babevelebele njongo yokuthi kuvuleke phela amathuba ukuthi bakhulume lamanye amazwe akusoze kwenzakale ngombono wakho.
Kuzenzakala kodwa kuzenzakala njani kungani inkulumo ikhona esenjani ayisoze ibe ngenkulumjani eqondileyo babethi behlala phansi nje khona phana bethi baqalisa udaba ngoba kukhulunywa ngento zokuthi abantu bezosungula amabhizinisi eZimbabwe indaba iyabe ilokhu iqalisa emhlanganweni lapho indaba ukuthi hayi kodwa kule ndaba yokhetho lya uyabona ke duku ukuthi sibisela zonke inkulumo ezingabe siswa khona isizibisela emuva yikho mina engibona injani njalo kuzabe nwaya ukuthi beze becine besithini kukhulunywe labeqembu lesisisi ngibona ingani yikho kuzakugcina kusiya khona okusegcekeni ukuthi ukhetho lolu impumela yalo ayisilo impumela eyayifuna ngabantu bezimbabwe ngitsho la kancane
ye khonoko ke okukhulumisana lamanye amaqembu kumbe ngithi lamanye amabandla anjenge CCC bangakwenza yini abantu bezimbabwe
sonke kwenzakala uyakhumbula laphana umuyi umgabe ukuthi uqine ukukhuluma njani lolo Tsvangirai ngoba laye wayesebona ukuthi usephakathi kwembokodo lelitshe lapho ngoba kwakungesela okunye okwakungohamba ezimbabwe kwakungasela enye imisebenzi engenzeka ungazange kube njani ukukhuluma khona kuyami yikho sokukhona ukuthi nxa vele kule ndawo ezinje baba duba ukuthi kumele kukhulunywe omunye lomunye uhle bambe laphana egebhe kwesakhe isikhathi kweyakho indawo yikho ke izani izabamba igebha lapho isithi hayi thina sawina ukhetholozi i-CCC izabe mina ngalisidali winanga liyenza into zobugulu khonokho nje then okubahlukanisayo phakathi kwabo yikho kuzanjani okuzathi omunye umuntu uzabuye kuthi hayi madoda elawoma asihlaleni phansi sikhulume alike nithiye indaba zenu lezeli ime ngazo ngale siyalizwa lithi laqila siyaliza lina lithi lawe kodwa hayi liyabona phela futhi umkhandlo lo olehlukanisayo yokumele siwubone ukuthi singawuvala kanjani
kusenzakala konke lokhu babamhlanga siyabona ukuthi kulabantu phela ezimbabwe pho kumele bona benzeni kumele belalele bamelele kuyathiwani kona
uyabona into kathesi mina engani yangihlupha wadube ukuthi singathi ngakhangela ama-election ka-2003, 2008, 2013 bekuthi nxa kusiba le mpumela enje abantu behambe esitaladini lapho ingani batshaye izinto abasebekhangele phansi bengakwazi ukuthi benzeni ngoba impumela kade beyicabangela kulolo khetho olwadlulayo ayisiye yaba khona kathesi okungani kuyangihlupha okungesabisayo ukuthi kulokuzonda abantu bazondile kakhulu ukuthi no bese bezilungisele ukuthi no hayi ngemva kweminyaka eyi-43 sihluphekele izweni leni nantu utshintsho selubuyile abantwana bethu bazathela imisebenzi thina esesizaretire zathola ongamampenshini okungcono abantwana bethu abasemezweni abahamba ngeminyaka eminingi nini sebezaphendula konke lokho sebekubona ngani akumele kwenzeke kweminyaka engu-5 elandelayo yikho nxa ungathi uyakhuluma labantu kakhulu ngathi uyananzela babaduku kulokuzonda manje nxa kulomoya wokuzonda elizweni kuthatha nje isitikiso mentshisi ukuthi kulumathe okunye okungalunganga
ukuthi kungalumatha okunye okubona khonapho
kungalumatha into ngokuthi kulumatha nini kulumathiswa yikuyini
umnumzana bekuthemba mhlanga ingcwedi kwezombusazwe ezimeleyo ubexoxa le studio 7 eselondon kwele bhilithane Singangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba abantu bokwele Niger batshengisela emigwaqweni besithi kumele ibutho lakwele France liphume liphele kulelo lizwe. Ibutho lakwele Niger lisanda kudludluna intambo zombuso. Ele Ukraine libiza ukuba namuhla liwise indizamjina ezithwala amabhomba ezohlobo lwama-drones ezingamachumi amabili zambili 22 e-Odessa. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Okwamanje sokuyisikhathi sezamasiko. Siqhubekela phambili namhla sixoxa ngemisebenzi yenkosi umzilikazi kamajobana. Namhla ke sixoxa lomnumzana Nkululeko kwabalandamathe. Yes, akwamukela kuhlelo umathe.
Kambingelele mthakazi omuhle, phinde mbingelele kuwe msakazi. Ngithi solusondela usuku lomgubho wenkosi umzilikazi. Sokusele nje isuku ezisikhombisa lapho ukuthi esabe silugubha sikhona koBulawayo sisehla silubhekise khona le eMatopo engathi 22 kilometers endaweni okuthiwa kusemhlahlandleni esigodlweni senkosi umzilikazi lapho eyayizize khona yaze yakhothamela khona ngo-1868 mhlaka 10 September lapho esizabe silugubha sikhona.
Siyakuzwa kwabalanda lo nyaka kuyabe kulani
lolu hlelo luzobe lume kanje luzobe lusukusela endaweni okuthiwa kusemachobana luzoqala ngo-7 ekuseni lapho esizosukela khona isizwe sonke jikelele lapho esizohlangana khona emachobana ngo-7 lapho esizomatsha khona sisuka emachobana silubhekise emzilikazi mase sisuka emzilikazi simatsha sihamba ngolukhing lobhengula road silubhekise endaweni lena okuthiwa kusegcekeni lenqhala. Ngiyazi ukuthi abantu sometimes basuka bengakwazi bebona igceke bengazi ukuthi leli gceke liminani, ngoba ungananzelela izimpawu lapho inkosi ezazisenzela khona imisebenzi kaziphaywanga njengalapha kwaZulu. So sizabe silubhekise egcekeni lenqhala, ma sisuka lapho sizobe simatha sonke silubhekise esithole lapho esizothola khona amabhasi azabe maningi impela amabhasi uZulu lapho uzogadela khona amabhasi nemtshova sesilubhekise ematobo kuyabe sekungu-9 o'clock. So okuyukuthi uZulu kabuye wonke ephelele emathobane, ma washayelwa ngu-7 emathobana uthole ukuthi sesisukile. Gijima ke wena uye sithole lapho uzothola khona amabhasi azasuka ngo-9 kusiya ku-10 azabe lokhu ethutha abantu laphana silubhekise emantobo. Lolu hlelo luzobe lume kanje, luzobe lukhokhelwa zinduna le-MCO Imthwakazi Organization Cultural ekhokhelwa ngoba kuga namabutho azabe khona nabomama bethandanani bazabe bekhona nentombi zomhlahlandlela nazo zizobe zikhona noZulu wonke jikelele kuvunyelwe wonke umuntu. Siyacela abantu bakithi ezepolitiki impawu izikipa singazifaki ngoba siyabe sibungaza umkhosi wenzelikazi. Wayengahlukanisa abantu ngezepolitiki, wayekola sonke isizwe sikamthwakazi. So kufadingakala ukuthi sonke sibeni khona. Indaba yepolitiki sike sime nje kancane ngayo
qiba khonapho kwabalanda.
Kuzobe kukhona, kuzobe kusindwe ngabethole amabutho egiya inyama iyabe ikhona kwadliwa nje kunjalo. Usuku mhlaka 9 September singakhohlwa, 9 September ilusuku lolo esiyabe sikhona koBulawayo. Amabhasi ayasuka la eGoli nge-Thursday.
Ake siyambonga kakhulu ke uNkululeko Gobalanda Mate, ingcweti kwezamasiko esintu. Sika sizwe ezokholo lwesiKristu silontukamele inkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa, ngiyakhola libe leviki enhle.
Usiphatheleni lamhlanje?
Ngifisa ukuthi namhlanje sikhangele amahubo 2, ngizokubala amavesi amalutshwana. Kungani izizwe zixokozela labantu benakana okuyize? Amakhosi omhlaba azimisela, lababusi benza ugobe ndawonye bemelene lenkosi njalo bemelene logcotshiweyo wayo, besithi asiqamule izibopho zabo silahle intambo zabo zisuke kithi. Ohleze emazulwini uzahleka, inkosi izabahleka usulu, khona izakhuluma kubo emtukuthelweni yayo ibethuse ngokuvutha kolwaka layo. Kube kanti mina ngibekile inkosi yami phezu kweZiyoni, intaba yami engcwele, ngizalandisa ngesimiso. Inkosi ithe kimi, wena indodana yami lamhlanje ngikuzele. Cela kimi ngizakunika izizwe zibe yilifa lakho, lemikhawulo yomhlaba ibe yimfuyo yakho. Uzaze bephula ngentonga yensimbi, uziphahlaze njengembiza yebumba. Siyabonga namhlanje. Ngifuna sikhangele indaba yokuba uNkulunkulu nguye osesihlalweni obusa yonke into. Ngiyakhumbula ukuba kule mthandazo enye khona eseyinye ebhalwe emabandleni ethu siyabe sikhuluma uNkulunkulu simuthi ngumnini mandla wonke ngelinye ibizo lakhe njalo ngolunye uphawu lwakhe elokuba uNkulunkulu. Ukuba ngumnini mandla wonke kutshoni? Kuthi ukuthi uNkulunkulu wonke amandla ngawakhe, ungaphezu kwawo wonke amandla esiwaziyo lapha emhlabeni, ungaphezu kwabo bonke ababusayo, ungaphezu kwayo yonke imibuso ekhona. ngoba unguNkulunkulu. Lokho kuqhakathekile ukuthi sikuzwisise. Nxa sikhangela lapha amahubo 2, ngifuna ukusidonsela ukuba sikhangela isimo sethu thina njengabantu. Isikhathi esiningi into elethu kuba sibe nokudangala, silahlekelwe lithemba, yikuba thina nxa sikhangela isimo sethu, sisikhangela ngamehlo ethu, sisikhangelela eduze lapha thina esibona khona. Manje lapha siyananzelela ukuba izwi likaNkulunkulu lithi lona yena ohlezi emazulwini uyahleka njalo ubahleka usulu. Indaba uNkulunkulu esenza njalo kungenxa ukuthi yena nxa ekhangela izinto ubona isiphetho sento, kabona ukuqalisa kwalinto, kaboneli emaduze, amehlo akhe kafiphalanga, ubonela khatshana le lapho kuphela khona into le ndaba lapho ezaphelela khona. Yikho uNkulunkulu ehleke sithi kambe shu izizwe loba zingaze zixokozele, labantu benakana ukuyize bengeke benza lutho entweni uNkulunkulu abehlose ukuba ayenze. Lokhu nguletha njengenkuthazo ukuthi kungabe kulesimo esisempilweni yakho okokuthi nxa usikhangela ngamehlo akho kathesi ngoba ubona kufiphele, ubonele duze, ungaba ngumuntu odangalayo, ungaba ngumuntu othi manje lapha sokuphelile, isimo leso esimelane lawe uNkulunkulu asehlule asikhiphe, kube lempilo entsha, kube lokunqoba okuzayenza ukuthi wonke umuntu abe nentokozo. Ngakho-ke ngiyakukhuthaza namhlanje mlaleli ukuba ngicela ukhangela izinto ngelihlo likaThixo. Ungayenza njalo ithemba liyaqhubuka phakathi kwakho, uzaqalisa ukubona ukuba kambe bena benikhangelele eduze.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba, igama likaJesu, sibeka bonke abantu abakho abalaleleyo, sibeka ilizwe leZimbabwe ezandleni zakho. Sinokuthokoza ukuba wena uyinkosi njalo uyanqoba yonke into. Egama likaJesu, amen.
Lo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenispanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo. Kwezabatha uTaboka Ncube uxoxa noNehemia Sihlahlabani Moyo, wakhethwa ukuba ngukansela weward 17 eBruna Park.
Hayi, inhliziyo yami isesigabeni sami sika-1 7 ngiyathembisa abadala ukuthi hayi ngifuna bengithume njengakhonokho engabatshela khona isikhathi engiqalisa ukukhankasa ama-posters ami ayebhalwe ukuthi thuma mina. Ngisho ukuthi abadala banthume esikhalezeni zabo ababekhalaza ngazo ngikhona, bathume mina ngizogijima njengomuntu osakhulayo omncane. Ngiyebacelela ecounseling ukuthi hayi abadala beBruna Park bathi bakhala ngalokhu. So ngiyababonga kakhulu ngokunithemba abadala kakhulu njengomntanami.
Kuyini okukupha idlabuzane lokuthi ungene kwezombusazi uthi ngifuna ukukhankasa ngibe ngukhansela?
Ye, into engenza ukuthi ngizibone ngena kwezombusazo ipolitiki ngithande ngisasemncane, ngisabukela nje khonaphana sibona kusala boTsvangirai ngisasesikolweni lawo Robert Mugabe wanginika umdlandla ukuthi lami nesifiso sokuthi ngelinanga ngizibone ngisiba ngomunye umuntu ongakhokhela especially iward yami 17 eBruna Park.
Sikhangela abanye abasakhulayo, ubabona bephatheka na ekuthathweni kwezinqumo endaweni okiyo, ikakhulu izinqumo zezombusazwe, izinqumo zentuthuko yendawo?
Ya, intsha eningi endaweni yakithi ayiphatheki kwezombusazwe ngenxa yokuthi kwesinye isikhathi bakutshela ukuthi hayi kudala sivota, kudala abadala bevota kodwa kula tshintsho awaboni utshintsho oluba khona le phathi eloku ikhona yahlala injalo, iloku injalo siloku esihlupheka kunjalo so yikho kwenza ukuthi esikhathini esiningi intsha ayithole ingakhiyo, cause uzabe ethi noma singaze sivote kuyafana vele kuzabe kuloku kungatshintshi lutho.
Lo-ke nguNehemia Sihlahlabani Moyo obexoxa loTaboka Ncube wawunqoba phela ku ward 17 eBronaberg. Wezemidlalo uHit Streak waye ngukaputani captain we waphinda waba ngumqeqeshi weqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi kasekho. Kubika uJoseph Njanji.
Streak udlule emhlabeni namhla ekuseni njalo obulewe umkhuhlane wemvukuzane. Untombi kayise Khumalo okhulelo Streak njalo obesebenza esikolo esasungulwa ngumuyi esifundisa abasakhulayo umdlalo kakhilikithi ukuthi balahlekelwe kakhulu ngokwedlula kwakhe emhlabeni.
This is a very difficult time for me especially because where I am today is because of Uhit Streak. Uhit Streak is khule sonke nyathi. When I came back from South Africa, wangithatha Uhit Streak. And then ngabuya ngazosebenzela academy yakhe eHit Streak Cricket Academy eSuburbs. I didn't know anything about the cricket, but he taught me. And one thing I liked ngaye usithi ungenzi mistake ekuvisele eceleni ithi Ntombi, ngaleso sikhathi webekhuluma ngesiNdebele uzakubonisa kuhle kuhle and nxa u-understand ekutshele futhi uzangikhona. Ngicela ukungitshele nxa ungazwisisi kahle into engikutshela yona. Kube ngomunye umuntu ohlukileyo. Thina njengecompany, we've lost a father, a brother, a friend. Usthika uba ngasoze umbone ezondile. Not even one day bengingakaze ngimbone ezondile ukuthi uyazonda lokhuyana ukuthi umbone ukuthi umuntu usefuthana naye phakathi. Bengihlale enje ngizihlekela. Last week, on the 23rd of August, when they say you do want to feel one for near, but hey, Ntombi, I know who want to say the same feel, but I am glad. It is a feeling, and you succeed to that. Ngicela lisalele bambini the staff sakwa district ngakhuluma injalo zaba right at high Ntombi uhlunge imbuzwayo. Of science, everyone. But anyway, uNkulunkulu ngasevumile insahamba.
Ocubungula umdlalo kakhilikithi uDumi Praise Dlakama uthi uStreak udlale indima enkulu ekuthuthukiseni lo mdlalo ukele eZimbabwe.
Yawu iStreak umuntu sibili oncedise icricket ungakhayela ikakhulu kudlulwa kokulawa ngapha uncedise abafana abaningi ukuthi bagcine sebedlala i-national team. Umuntu owele passion the cricket weyithanda kakhulu. Siyabona futhi wasiyakhela lenkundla ye-cricket iStreak Academy kodwa ayigcine sijijibizwe ngendaba lezi ezayenzakalayo kodwa lokhu akutshintshi indlela akade yiyo yona kubasekeli bomdlalo wekhilikithi ukuthi ngumuntu oncedise kakhulu ukuthi ibulawa yithuthuke emdlalweni wekhilikithi. Silahlekele kakhulu ngokutshona kwakhe iStreak.
Uyeletha Nengomasha okukhomishini ye-Sports and Recreation Commission uthi umhlaba wonke jikelele ulahlekelwe yindoda emadodeni. Uthi i-commission le ikhala lomndeni kaStreak obesele minyaka yokuzalwa engamashumi amane lathoba munomunye ubhubhele epulazini langakibo enyathi. Siyikhangele umdlalo wenguqu. Nansi impumela yemidlalo yesigaba seCastlelaga Premier Soccer League edlalwe namhla. Iqembu le-Highlanders litshawe nge-2 kanyanga le-Chickenini enkundleni e-Barber Fields. Ngokwesibili kudliwa kweqembu lebhoso komncintiswano walo nyaka we-league ngemva kokuba linqotshwe ngempumela efanayo ngeviki edluleyo ngele-FC Platinum. Iqembu le-Triangle United litshaye le-ZPC Kariba nge-1 kanyanga seGibo. Ukuthi ele-Capes United libe ngujiki lobhanqa 0-0 rele Black Rhinos emdlalweni obusebhatha ngasenkabazwe. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo ngingujoseph Njanji.
Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wathi sikhangele ezinye zezindaba ebesilazo. Kulungiselelwa ukugcotshwa kukamnumzana Emmerson Mnangagwa abakumandla leZanu-PF City sokumele abantu bekhohlwe bephinde ngezokhetho. Abakubandla le-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa bathi sebekhulumisana lenkokeli ye-Southern African Development Community ngokhetho olusanda kuqhutshwa kwele Zimbabwe. UHit Streak owayekhokhela iqembu leZimbabwe kumdlalo kakhilikithi kasekho. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lesangenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube lilale. Thank you.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.